siyabonga Kips Dube. Siyadamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhla ka 16 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukutshengisela ukwenziwe libandla le-MDCT Harare ngolwesine kungakutshengisela ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na?
Kutshengisa ukuthi khathesi ukutshengisela lokhu bekungaphumelela phela ngoba kule ngxabangxoze khona kuzanu njalo uPresident Mugabe bebengathi bona bazama ukulwisayela umbuso kumbe ukuthatha umbuso bebekhanya ukuthi kutshengisela nje kuphela lokho.
Inkokheli yezisebenzi zikaloliwe ibizwa emhlanganweni lohulumende wokuxazulula udubo lokungatholi iholo.
Hayi okwamanje azeke zatsho ukuthi khona kuyakhulunywa ngani. Into esiyaziyo nje ukuthi khona sifika siliziwe emthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe libandla le-MDCT Harare ngolwesine kungakutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba ukhetho oluzayo na? Ukutshengisela lokhu kube losekelo olukhulu kakhulu. Lokhu sekulethe imibuzo ethi kungakutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba na ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani mina kuyinto enhle kakhulu nxa abantu bekwazi ukuthi babuze into esifana lokuthi imali iyasuka yangaphi, abantu bechallenge singakuthi corruption njalo betshengisela uhulumende ukuthi hayi ngeke benze mathanda sonke isikhathi bengabuzwanga ukuthi udubo ukuthi kungabe uhamba njani. So kungathi ngabe into ekwanisa ukweneliseka ukuthi sonke isikhathi uma kwenzakala izinto ezingaqondanga ibe into esalisenzakala.
Siyabona ukuthi kwake kwathiwa kuzaba lokutshengisela kwaphiwa igama lokuthi final push, kwabuye okunye kwathiwa khona winter of discontent, kwabuye okunye njalo kulamabizo atshiyeneyo kungaphumeleli. Singathini nxa sibona ukuthi lapha uze kwaphumelela la umnumzana Tswangirai enguye ophambili?
Kutshengisa ukuthi khathesi ukutshengisela lokhu bekungaphumelela phela ngoba kule ngxabangxoze khona kuzanu njalo uPresident Mugabe bebengathi bona bazama ukulwisayela umbuso kumbe ukuthatha umbuso bebekhanya ukuthi kutshengisela nje kuphela lokho. Khonokho ngibone ngani kwenze uhulumende wekela nje abantu bahamba batshengisela. Akutsho ukuthi nxa kungaba lokunye futhi ukutshengisela okuqondane lezepolitiki lezokubuswa kwelizwe kungasuka kuyekelwe kuphumelele kanjalo. Ngibone ngani khonokho nje ukuthi uPresident Mugabe laye uyenelisa ukuthi hayi la mali leyo ngiyayidinga kwenza ukuthi ekela abantu batshengisele nje kungela kuthula. Ngithi siyazi ukuthi emavikini amalutshana adlulileyo ama-veteran azamile ukutshengisela upresident wabatshengisela ukuthi hayi akusetshenziswa njalo kwele Zimbabwe.
Kungakutshengisani lokho okwenzakeleyo ngolwesine? Singathi kube lokhetho kusasa nje, ubona ngani kungatshengisa na ukuthi umnumzana Tswangirai enganqoba kukhetho?
Angiboni ukuthi lokho okwenzakeleyo ukutshengisela lokhu kungabe kulesiboniselo okusinika khona kwezokhetho kumbe kwezokubusa kwelizwe. Ngibona ngani mina kutshengisa khona ukuthi umnumzana Tswangirai ulabantu abamlalelayo abathize kodwa phela kwela kokutshengisela kwakhe kwenziwe khona ukuthi uhulumende kazange alwisane lakho njengenjwayelo. Njalo ngibone ngani layo uPresident Mugabe nxa engadingi ukuthi kube lokutshengisela awuthola kumhlambo ofana lalo kade utholwe ngumnumzana Tswangirai. Kodwa kuyinto enhle kakhulu ukuthi uTswangirai uwanelisile njalo kubona ukuqondile ukuthi abiza abantu athi hayi akeni sibonisele ukuthi ngeke imali ihlale nje iswelakala kungaqondakali njalo kungelampendulo yokuthi iphele yaya.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Inkokheli yezisebenzi zikaloliwe ibizwe emhlanganweni lohulumende wokuxazulula udubo lokungatholi iholo. Izisebenzi lezi kazikatholi iholo lazo kusukela ekuqaleni komnyaka ophelileyo okubangele ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ziyehlala emahofisini alinkampani eHarare. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union umnumzana Kamurai Moyo.
Into esilayo kwamanje sesitori shokos order ehambelana ngelokuze nge-section 106 of the Labour Act ethi kona sibuye e-Labour Court sizo appear ku-Labour Court judge mayelana nodaba lolu olwezisebenzi eziku-strike.
Kuyathembisa na ukuthi kuyakhulunywa ngendaba yeholo?
Hayi, okwamanje azeke zatsho ukuthi khona kuyakhulunywa ngani. Into esiyaziyo nje ukuthi khona sinasibiziwe emthethweni. So umthetho kuyo uyoza kutsho ujaji yena uzasitshela, uzasicazisela ukuthi khona usibizeleni.
Kodwa sikhuluma nje kuyini kade sokusenzakala, abantu bayahamba yini emsebenzini?
Hayi, lokho kwamanje azeke zatsho ukuthi bayahamba kumbe kabahambi. Yikho sithi khona nje ujaji yena ilokuzeni ileBour Court sisibizile. Uthi ukuthi khona ingwe umkhathi kukhona akuhamba wayekukhuluma. Umkhathi yena ngokwaziyo ukuthi abantu bayahamba ngizwe ngikumbe kabahambi. So thina sibonga ukubizwa ukuthi kona uyanini njengabantu abameli izisebenzi.
So kubizwe lina abameli izisebenzi le railways lo hulumende labo bani abanye?
Hayi, okwamanje yona labo kuphela embazi yawabizwe.
Lo ke ngumnumzana Kamurai Moyo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi nokubhidlika komnotho. Imbangela bathi ngohulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter.
Inani labavela kwamanye amazwe elisebenza kwele Botswana liyehlile kakhulu kodwa elabe Zimbabwe lona liyala lilokho liyilo elihamba phambili. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Inani labo bonke abavela kwamanyamazwe elisebenza eBotswana lingaphezu kwenkulungwane ezilithumi lambili 12,000. AbeZimbabwe bona besedlula kancane inkulungwane ezintathu i-3,200. Kunombolo esikhitshwe ngohulumende weBotswana, inani laba lamaphepha okusebenza labeZimbabwe likunkulungwane ezintathu lanye, kukanti abeZimbabwe abangabaqhatshi kumbe abalamankampani bangaphezu kwamakhulu ayisithupha. Inani litshengisa ukuthi abavela ngaphandle kweBotswana laba bahola imali engaphezudlwana kolabo ekhaya. Kubikwa iholo labo lidlalela kunkulungwane ezilamachumi amahlanu zamapula i-15,000, kukanti elaBotswana lingamapula ezinkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kodwa omunye oweZimbabwe umnumzana Nelson Ndlovu uthi nombolo lezi noma ziqondile zilakho ukutshengisa isimo esingayisiyo. Uthi ukhona abaZimbabwe abasebenza bengelamaphepha, kukanti iningi alibambi imali eqanjwa kumbiko lo.
Lokho kutshengisa liphepha leli ngeke sikwale ngoba yikho uhulumende azitshela khona, kodwa kulabanye likhumbula abangena ngaphansi kocingo. Njalo le mali lezi ezikhulunywayo ukhumbula ukuthi nxa ulapha uzocela ungancindezelwa kuthiwa hayi siza kunika imali engaka, kodwa nxa ufika emsebenzini kuthiwa yona le ikhona.
Inombolo lezi zitshengisa ukuthi inani labaphuma eZimbabwe besebenza eBotswana ngabesilisa, kulabesilisa abayinkulungwane ezimbili lamakhulu amabili 2200, kukanti abesifazane bangamakhulu ayisithupha abasebenzayo. Phose amakhulu amahlanu abesilisa bayasebenza kumbe balamabhizimusi, kukanti abesifazane abalokufanayo bangamakhulu amabili. Umnumzana Ndlovu uthi inombolo lezi zitshengisa ukuthi siko lokuthi ubaba nguye ophandela imuli alikantshintshi.
Inombolo lezinqawo zikhangile zivele zitshengisa khona ukuthi isiko livele linjalo ukuthi ubaba nguyozaphuma ayidingela abantu abakhe. Njalo lokho kungaba isizekeliso omfanekiso ukuthi phandle lapha kulula. Abantu nxa bethu wena hayi useBotswana babona ngani hayi kulula yonke into izakwenzakala lula. Akunjalo.
Ukwehla kwenani labasebenza eBotswana kubangelwa luhlelo lukahulumende wakulelizwe ukuthi aqhatshe izalwane zakhe ngesikhathi amathuba esiya esiba malutshwane. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulungela Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Sixoxa ngozibuse sihlaziya ukuthi abesifazana bancedisa njani ekutholeni uzivuse njalo impilo zabo lamuhla zinjani. Sixoxa lo nkosikazi Grace Noko ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Ngiyathaba sibili ukuba na sithakazelele ilanga likazibuse ngoba phela kwachitheka igazi ukwenzela ukuthi sizuze lo uzibuse ngendlela abantu ababephila ngayo before independence amabhunu engcindezele thina abantu abamnyama. Mina ngikuthatha ngokuthi siyalingana abesundu labamhlophe savoxa lapho savoxa khona kodwa kuhle ukuthi ngoba okwakathesi abantu bangahlala phansi kukhulunyiswa ani sibona ukuthi inxa sisithi umuntu independent siyabe sisithoni sisana kuyesaba ukuthi nanxa ubona ukuthi lapha kakuhanjiswa ngendlela akekho umuntu ongamlandi umtshele ukuthi lapha usuphambanisa siphila ngomoya kaNkuluNkulu sihamba kodwa sihamba sibuvula izinto eziningi kazihanjiswa ngendlela efaneleyo njalo lobandlululo khanye ngani bese sekhona uyazi ukuthi we are saying kuqala sasithina namabhunu but okwakatheso zathi ukuthi thina sodwa abantu abamnyama ngani lathi asisaqondakala asisazisisane lokuthi kuyini.
Likhuluma ngobandlululo ngomhlobo sesikhangela ke ubandlululo phakathi kwabesifazana labesilisa abalwa impi yenkululeko lingathi lukhona yini lolu bandlululo kumbe hayi.
Asiphathanga ngokufanayo engaphandle abantu bangabona ingazani yesu yalingana well of course ngoba asithi thina njengama war veterans lokusukuthiwayo okuncinyane kokuthi sinede umphefumulo kuyalingana but on the ground ngase kusenzakala izinto kasilinganiswa obaba bakhanya ngani bane upper hand singaze sikhangele khonale kumaparliament zathola ukuthi abaningi ngabo baba umama baba balutshane sibuye nale indaba yomhlaba omama abaningi angeze ngizwe ngabo mama abaphika izindawo ezivundile esibile ezikuma bekuthiwa ngama A1 or A2 lawo in the exception of bona bana babezele lana nabaphezulu mhlawumbe but labo ukuthi ungabezwa bekhulunywa ukuthi wathola iplaza elizelinje elivundile endaweni enje hayi angaze ngikuthole ngingazi into engcenye mina yini engakudingisisiyo so yikho ngisitsho ukuthi hayi indawo siyafana sibili kodwa hayi sisaphathana khona okhuyana ukuthi hayi lo ngowesifazane lo ngowesilisa ngakhuluma ngakho futhi sometime beke ukuthi even la kuwo army khona ngani asikaze ukuthiwa size ukuthiwa kulama general abo ngabomama kumbe kusesipholiseni ukukhona ngalo kumele abe nguyindoda ebaphezulu beni umama bazafakwa nje sokusiya kubo 34 sokusiya khona
sesisuka kulolu bandlululo siyananzelela njalo ukuthi kulenye inhlanganiso yesande kubunjwa kathesi ngabalwa kuvuyo leZipra ungombono wakho kuliqiniso yini ukuthi abalwa kuZipra labalwa kuZandla abaphathwa ngokufanayo
kakhulu bayabandlululwa in a way yokuthi bona abokhuluma ngakho zathola ukuthi abanye bangikhona ngabantu abaphuma ngapi abaphuma ku-army kumbe esipholiseni kunesikhathi sokuthi mase kuvuya ama-promotions into yokuthi kuba la ma-shift yokuthi umuntu uyasuswa kwenye indawo ayefakwa kwenye indawo besala be-promota omunye ngale and lo bazabe bemshisile bemhambisa kwenye indawo sebefika ngale bedinga ama-promotions the other leader oyabe ngale uzakuthi hayi umuntu lo kangingasebenzi laye ngangingabikwazi ukuthi ngingathi limpromote okunganani so khonokhuyana kwancindezela ikakhulu ama-Zipra amaningi ngendaba yona leyo yokuthi kuba lama angikwazi ukuthi ngingakubiza ukuthi kuyini okokuthi uyasuswa kwenye indawo ayefakwa kwenye indawo ngapha besala bepromota asingene nama-ofisini kathesi amahulumende khonapho uzathola ukuthi iningi labantu abaphetheyo imisebenzi baza kuba ngabazelela kwesayidini lelengale kathesi nje sikhuluma nti kuzavula engxenye yona le kuthiwa i-ofisi ye-ministry of ama-war veterans asikwazi ukuthi abaphetheyo khona ngale okwakathesi yesu silobaba uchinga ufakwe laphana but kasikwazi ukuthi abanye ngaphansi kwakhe ngwesinye isikhathi bayafaka umuntu lana besemiswe nje njengestudio yazibona benabantu babo abasebenzayo I think iningi lama-ministers abasuke esayidini langithi kumbe mhlawumbe abakunanzeleli kumbe kabakunanzelela kumbe kulokwesaba kumbe kuyini abantu abangemva kwabo uzathola ukuthi yibo ababe-reporta phezulu bona kodwa kwezibiza ukuthi ngama-ministers they can't do anything mina kwesinye isikhathi ngangize ngifisa ukuthi ngabe kumbe angazi nje ngiyabe sengifile ukuthi ngikhona kuzazalwa umuntu kumbe elida ozayenelisa ukuthi afake abantu esimeni sokulingana singabantu siyalingana
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Nuku umlweli wempi yenkululeko asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi lathi sibongile sithandekile Mhlanga Kwezemidlalo inhlanganiso yenguqu izifa iphakathi kodubo lokusilela kwemali lanxa usomabhizimusi uWignel Jivayo wathembisa ukuyiphathisa okuninga sikuzweni kungxoxo esiyenze lengcwethi kwezemidlalo uCassius James Manampofu
ya uze ngendlela enhle njengoba i-national team ibingathi iyaswela imali yokuthi babhadale ama-players isizifa ezine association kodwa ke into esihluphe ukuthi bathi imali yakhe ingcolile kulobusela obunye ababutsho kodwa benza ngathi bufaza abantu banawo na asikwazi ke lapho kodwa kukhanya ngathi abantu abajabuli ngendlela aphume ngayo futhi
kodwa ke nxa kuyikuthi uyabe ephathisa akuthi angesilungu i-individual osekusolwe ngabanye ukubona njani khona ukuthi yena aphathise bese kuthiwa hayi umuntu lo kumele ngaye kuyikhampani
ukuphathiswa kwama-individual khona kuhle la makhampani lakho kuhle kodwa-ke abantu phela bayakhangela ukuthi imali le esiyithathayo ivela kuphi uyithole ngayiphi indlela ngoba khonokhena khona ukuthi umuntu aphathise umphakathi kumbe phathisa ngayiphi indlela ngemali embi kufaka isimo salowo mphakathi isimo sabo njengabantu kumbe njenge-associations kanye izifa esimele esibe sokuthi badlelana labantu abagangileyo ngoba ngikathi sinoma singabheka umumo we-South Africa sikhangela indaba ye-Gupta family i-Gupta family ibe nerekhodi embi behlanganisa lo president zuma ucine ubaanele ukuthi amabhenki amanye athile njenge-f l b nabo absa labanye abanjalo bagcine bekhansile ama-akhawunti abo-Gupta so khokhana kutshengisa ukuthi abantu bafuna izinto ezi-clean ezi-transparent ngezinye indlela kutsho ukuthi uwignel izandla zakhe zingcolile imali yakhe ingcolile hayi abantu abangeke bayemukele loba yihlupheke kanganani
kodwa bake betsho phela ngesilungu umnumzana Mpofu ukuthi la manzi angcolileyo lawo ayakwanisa ukucitsha umlilo
ya ayawucitsha umlilo ye kodwa kwesinye isikhathi ukungcola kwakho khona yikho kungagcina ubangela umlilo ukuthi uvuthe ngamandla kubhedhe kakhulu ngoba asithi ma amanzi engcolileswe yinto enjenge-oyili enedizili uwathela emlilweni umlilo lo angeke ucime uzawuba mkhulu kakhulu
lo-ke ngu-Jays Cassius James Manampofu ingcwethi kwezemidlalo sigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande lilayo
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.